Bena namasiba wenzi wemandla lo baba mkhulu. Zitibele izakamizi zephelandaba ekhumbula lezinye indawo eTsholotsho okulezanuse ezibizwa ngokuthi ngosika mtanda abakhipha izinto ezesabekayo ezindlini zabo. Benza lokhu ngesikhathi ilizwe lingaphansi kohlelo lokuvalela abantu ezindlini olwe-lockdown kusenzelwa ukuvimba ukumemetheka komkhuhlane kwe-COVID-19. Abanye bakusola lokhu besithi kumemethekisa umkhuhlane lo, kube labanye abathi izanuse lezi zenza umsebenzi ozwayo. Abatholakala belemithi okuthiwa ngeyokuloya bahlawuliswa imali, imbuzi, inkomo, amadonki lokunye okuthiyeneyo. Uze sihlaziye udaba lolu sixoxe lobaba ozweze ngokuthi ngubhebhe omele izakhamizi, uMnumzana David Mkhabenyana Ngwenya, inyanga elodumo. UMnumzana Davis Ndlovu odabuka eTsholotsho legqweta elilwela ilungelo likaZulu, uMnumzana Machobala Ncube. UBhebhe usungula lolu daba.
Abantu laba bakhona ngabeshoneni bakhipha izinto zonezo ezisabekayo emzini yabantu, babhadalisa njalo kusese phambili. Ukuthiwa ngosika mtanda,
singathi khonokho kuqalise nini njalo abantu babhadaliswani? Khonapho baba,
ukuthi kuqalise nini angisela qindisa ukuthi kuqalise nini. Into ekhona right now eyenzakalayo akukhethi ukuthi yini, ungaba yimali, imbuzi, donki, inkomo, akukhethi.
Lokho kwakuvele kusuka khona lango 1824, into njalo yayivele ikhona. Yikho ubona kule ntaba zabathakathi esizinga, intaba zabathakathi abantu mabe loya kwedlulise, kwakuvele kusuka khona kudingwa abantu ukuthi kabagezise isigaba ukuze banqabele ubuthakathi bungayiphambili. Kutsho ukuthi-ke khona lokho nxa isiga sikhona esinjalo, induna nabosobhuku yibo abadinga abantu ukuthi akeli sincede bantu ezesikhelisela linto esihluphile kangako. Besebedinga-ke bonabo bantu izanuse zonezo ezihamba zidiliza izikazulezi ezinjalo. Abantu bayaqatsha, abantu bayahlinzwa, bacuywe.
Lami ngihle njengesakhamizi ngafika ngathi hayi mina lokhu kanguzwisisi, kodwa-ke abantu basebejika sekungani kuthiwa lami ngingomunye umuntu mhlawumbe olezinto oyala ukuthi mhlawumbe izinto zakhe zikhitshwe. So ezinye izakhamizi zasezingala zisakuzwisisi khonokho. Uma ngangibona konke kusenzeka ukuthi abantu bazokhithelwa, kuthi uma ngase ukhithiwe kube sekuthiwa kuzofakwa izikhonkwane elayinini mhlawumbe eziyi-4 ekuqaliseni nekugcineni ngapha bese kuqedelwe esinye emgodini. Mina ngazibuza ukuthi konke lokhu kwenzelwani.
Ikhulume legqweta lethu lapha ubaba Machobala Ncube. Baba Ncube, emthethweni kuthiwani nxa sikhangela khonokho-ke okwenziwa ngabantu labo?
Umthetho othi wona nxa uzahamba usithi ubani ngumthakathi, ubani uyaloya, yinto engavumelekile leyo. So abakwenzayo khona lokho besebenzisa umthetho othi wona into okuthiwa ngama-unnatural means. Engibona yikho abakwenzayo lokho ngoba angithi bathi bona bayangena emoyeni bese besithi lo muntu ngumthakathi, lo ulezinto zobuthakathi, ule nyoka ulandelani. Umthetho awuvumi konoko, ngoba nxa usenziwa konoko uhlukumezwa uZulu. So okuqakathekileyo yukuthi abantu bonabo abangabe be-affected by ukwenza kwalaba bantu bahambe baye emapholiseni aseduze kwabo ukuthi bayebika ukuthi hayi nanku okwenzakalayo. Nxa sibuzisisa abazi umthetho bayatsho ukuthi lokhu yikwephula umthetho. So labo bantu kufuze ukuthi babotshwe.
Namhla kuhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke besixoxa labantu abathiyeneyo ngokwenzakala eTsholotsho okulezanuse ezibizwa ngokuthi ngabotsika mtanda.
kuthiwa ke bangena ezindlini zabantu bephendla phendle bethola izinto ezijeneyo kodwa abanye abantu bakusola lokho
namasiko wena owangusenziwe manje sicina amasiko wena.